bona kule nhlanganiso eziningi kakhulu ezikhona lapha ezivela emazweni athiyeneyo kuze kazivele e-Afrika lapha ezisebenza kakhulu zilwisa ukuthi ziqede ubhubhani lolu ole-HIV and AIDS e-Afrika lapha. So nginanzelele ukuthi abantu bafake amakhanda abo ndawonye ekutheni kulowo mkhuhlane wehle kakhulu ukuthi afika umnyaka ka-2030. Sengifunde okuningi lapha lanxa nginanzelela ukuthi kukhona okunye okusikelayo lapha laphayana.
Lo mhlangano uqhutshwa phansi kwendikimba ethi AIDS is not over, address inequalities, accelerate inclusion and innovation. Ubona sengani indikimba le iqondile na nxa sikhangela abantu abalobugoga obuthiyeneyo?
Indikimba iqondile yona ngenxa yokuthi injongo yena leyo ukuthi ukungalinganikwa amathuba abantu kulungiswe, ikakhulu manje sikhangela abantwini abagogekileyo. Izikhathi eziningi amathuba alingana lawo abantu abanjengathi esithi siright kawalingani. So inhloso enkulu yenaleyo ukuthi amathuba kuzanywe ukuthi amathuba alinganiswe lalapho abantu abangaphiwa khona amandla ayeneleyo abantu bewaphiwa lawo amandla.
Sikhangela ukuthi kule nhlanganiso ezinye eziqhuba ukucubungulisisa i-research laphana kanye lenhlelo ezithiyeneyo, ubona lezi nhlanganiso zisebenzela ndawonye labantu abagogekileyo na?
Inhlanganiso lezi emaphepheni lemlonyeni ziyabe zisithi zisebenza kanye labantu abagogekileyo, kodwa engikunanzelelayo ukuthi practical ukwenza kwakhona kakubafinyeleli abantu abaphila lobugoga obuthiyeneyo ngenxa yokuthi nxa inhlanganiso lezi zisenza inhlelo ziyabe zisithi lazo zibanakekele kodwa kazifinyeleli ezingeni labo, zibathatha zibafake kuzinga elomuntu wonke olempilakahle. Kube kanti abantu abagogekileyo baba lezindingo thile eziningi ezidinga ukuthi ungene kakhulu kibo kulakithi kulalaba abantu abanye abangagogekanga labo. So ke inhlanganiso eziningi zikuthatha zibafake kuzinga elilinganayo, kangangokuthi nxa zisenza ukucubungula kwabo kabangeni kabayehli kakhulu befika kibo bona bakuthatha ukuthi nxa becubungule bacwayisisa kubona abaphilileyo. Ulwazi abalutholayo lokusela ugoqela la bantu abagogekileyo.
Sibona konke lokhu okwenzakalayo yikuyini okungaphathisa abantu abalobugoga obuthiyeneyo ukuthi labo baphatheke ngunhlelo?
Njengomuntu othanda kakhulu ukusebenza labantu abagogekileyo, ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi inhlanganiso ezisebenza imisebenzi emihle kangaka zijonge sibili ukuthi ziyehle ziyefika kuzinga labantu abagogekileyo, ngoba nginanzela ithi ivini lakhona lapha engikhona kuyichasa balutshwane kakhulu abantu abagogekileyo abakhona khona lapha. Abanye engike ngaxoxa labo lapha bakhale ngokuthi bona ukuza lapha kuyababizela indleko eziningi, ngoba kuyawumele yena abhadale imali embhasini, i-wheelchair yakhe layo ibhadale imali ebhasini. So kwenza ukuthi kube nzima ukuthi befinyelele lapha. Abanye bakhala ukuthi bengaze befinyelele lapha kabananzelelwa ukuthi bakhona, kangangokuthi lethuba labo lokuthi bakhulume liyadliwa ngezinye inhlelo. So ngicabanga ukuthi kuyadingakala ukuthi inhlanganiso ziyenze inhlelo sibili ezijonge ukungena kibo abantu abagogekileyo ezigabeni, zibavumbulule lapha abakhona, zizwe ngabo ukuthi bathini.